Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 kuNtulikazi 2023 ngoCape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMTC lithi kuzasetshenziswa idola leMelika lingavotelwa ngoZulu kukhetho olukhulu oluzayo.
I-business yami na yi-startup Greenhouse Academy. So i-incubation hub and accelerator business. So i-incubation hub ukuthi sabe sile building enamatafula lama-computer le-internet.
UNkosazana Phindile Gosha okuhlelo lweMandela Washington Young African Leaders Fellowship uthi ufunde okunengi eMelika okuzanceda abantu bakweZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla leMTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kuzasetshenziswa idola leMelika lingavotelwa ngoZulu kukhetho olukhulu oluzayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMonzora ukhulume lokhu namuhla eHarare ngesikhathi kusethulelwa uZulu ugwalo lweziqondiso zalokhu abazakwenzela abantu bengavotelwa kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Uthe bazalwisana lobukhohlakali obubisela muva eleZimbabwe. Uthi akula nkokeli elothando loZulu okwedlula yena labanye bakhe.
Election, ladies and gentlemen, is about the people of Zimbabwe. This election is not about individual political parties. It is not about individual political fiefdoms. This election is not about political leaders displaying their feathers like political peacocks. This election is about the people of Zimbabwe. It is, and it always shall be, about the people.
Ukhetho lolu silwenzela uZulu weZimbabwe, asilwenzeli abantu abasembusweni. Ukhetho lolu ngolokuthuthukisa impilo kaZulu. Abantu beZimbabwe basebunzimeni, abaningi kabakwazi ukuba baza kudlani kusasa. Izisebenzi zithwele nzima, siza kuqeda lokhu.
UNkosazana Lwazi Sibanda, umsekeli webandla leMDCT obesemhlanganweni lo okwethule khona i-election manifesto yebandla leli, uthakazelele okumunyethwe ukugwalo lolu njalo lokwethulwe ngumonzora.
Mongameli ukhulume izinto ezakhaya, uzokuthi noma izani PF lapha ekhona kumele ibe izwile ukuthi iMDC yaso party yodlame. MDC yiparty efisa ukuthula, yiparty efisa ukuya ku-election ekhululekileyo engalakugcilibezelana.
Ugwalo lweMDCT election manifesto lumumethe okunye njalo abathi kuzanceda uZulu, okunjengokuba lemfundo engahlawulelwa ngabantwana besikolo, ukuvuselela ezokulima lokunye. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Javier Nyambo uthi kumele amabandla ezombusazwe ethembise uZulu alakho ukwenzela abantu, hathi ukuqamba amanga.
Abaphathinxa ikampeyini akangayenzi ukuthi wona ngwawo akhuluma into ezingayisizo ezimangalisayo ezingeke zafaza fezeka. Abantu kabahabele amaphupho afezekayo.
Kusenjalo umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ubesemhlanganweni omkhulu eChinoyi namhla, lapho abekhankasela khona ukhetho olukhulu oluzayo. UChamisa utshele abasemhlanganweni lo ukuthi eleZimbabwe lidlelana ngendlela ephansi leRussia elahlasela eleUkraine.
Iwe mdala, unosikwala udala ukuthi imina ayisapoti Russia. Iwe nani, wabunzani, unosapota chi? A proper leader of Zimbabwe must not side with any side. You must side with peace, side with unity, side with progress across, side with multilateralism. Tabatanisa vanhu, Russia yeregera kurwana Ukraine. Kwata kuti ndosvika kundava kuside, ndokunesvita puppet. Don't be a puppet.
Ukudaba lufanayo umongameli Masoni Mnangagwa ubese sigabeni sedinga namhla, lapho avule ukusemthethweni inkampani embamalahle eyemuchesu mine elabaqondisi beContact Holdings zabanye abadabuka eZimbabwe. Umnangagwa uthi inkampani le ilakho ukwemba amalahle amaningi azakwenza leZimbabwe lithole imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika. Uphinde wathi inkampani le isivulele amathuba emsebenzi abantu abedlula amathumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% abadabuka eBinga. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana wabuthomoyo uthi okwenziwa ngumnangagwa kuthakazelelwa ngabantu abaningi eZimbabwe.
Akula siqinti mhlawumbe nxa zikhona zilutshwane umongameli angakafinyeleli khona in the past 5 years. Utshintshile indlela eyayijwayelekile. Sasikwazi ukuthi umongameli uMgabe nxa kuthiwa usemat north uyabe selupane, ma kuthiwa usemat south uyabe seGwanda. Kodwa umongameli usabalalisile inyathelo lakhe, usabalalisile ubukhona bakhe eziqintini zonke eZimbabwe jikelele. Kusukela ngo-1980 akuzange lo mongameli oyeke wafika eBinga. Kodwa umongameli mbona sefike kabili kumbe kathathu. Njalo lapha angafika ngakhona i-development aseyifake eBinga iyabonisa ukuthi ngumuntu othatha i-development njengento emqoka njalo eqakathekileyo.
Akhangaza ngamandla amabandla ezombusazwe elizweni lonke jikelele. Loba kule mbiko ethi kulabanye abatshaywa ngabakubandla leZANU-PF. Ibandla elibusayo liyakuphika lokhu. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu emhlanganweni webandla leZANU-PF enkayi izolo ukuthi ulobudlelwano obumangalisayo lomnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia.
Enkohliwe, sifike izolo emini sivele Russia. Umngane wami uPutin uyalibingelela. Greetings from our dear friend, our revolutionary partner, President Putin of the Russian Federation. Greetings to you, the people of Zimbabwe.
Ubaba uthumele kohliwe ubuyizolo evele Russia. Umngane wakhe athemba nalimbone kuma TV uPutin utheli bingelele bantu beZimbabwe bantu beMatinoth.
Lapha ke lizwe umongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho enkayi esabelweni seMatabeleland North. Abadabuka emazweni atshiyeneyo okugqela eleZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Young African Leaders Fellowship sebegqiba izifundo zabo abazenze emakolitshini atshiyeneyo kwelemelika. Ngokwamanje bathe gwaqa eWashington DC lapho abahlolisisa khona abakufundileyo njalo labaza kwenza bengabuyela emazweni abo kunsukwana ezilandelayo. Umnumzana Ethan Rosenwick, umsekelo womphathintambo ohlangothi lukarhulumente weMelika oluphathelene lemfundo kanye lezamasiko, utshele umhlangano omkhulu owe-2023 Mandela Washington Fellowship Summit namuhla ukuba ukufisela bonke abakuhlelo lelu inhlanhla. Kulabadabuka eZimbabwe abedlula amathumi ayisikhombisa abakuhlelo lolu. Omunye wabo unkosazana Phindile Gosha okudabuka eZimbabwe.
Uphindile ngumntwana wazalelwa eCholocho, uthe ezalelwa eCholocho wasesiya eSouth Africa ehamba nabazali besiyasebenza, wafunda khona ngale wathola i-undergrad degree ne-honors degree. Then ngaba ngumuntu othanda umsebenzi wezandla, so amabhizinisi. So ngase ngibona ukuthi ithi ngibuyele ekhaya, ngoba bathi umuntu uma uhambile ukuyazingela udlele egangeni, so uyakhumbula ekhaya. So yimi loyo ngakhumbula ekhaya, ngabuyela eZimbabwe from South Africa. Ngithe ngifika eZimbabwe ngabona ukuthi no, kumele ngenze something ezangenza ukuthi ngibe even more empowered. Ngase ngicabanga ukuyena National University of Science and Technology eBulawayo, ngase ngenza i-master's degree yami. So i-master's degree leyo ngafunda, ngabona ukuthi ukuba ngu-business akusho ukuthi ungafunda kumele kuphela uyedinga umsebenzi ekhampanini. Uyakwanisa wena ukuhlala phansi ubone ama-problems aselizweni lakho, ku-community yakho nasebantwini abaseduzane lawe. Then ubusubona ukuthi mina into le ngingayehlisa njani umthwalo lowu osemuntwini, ngawehlisa njani. So kuyi-solution kwi-problem. I-solution yonelana yi-business idea. So mina umsebenzi wami ikuncedisa abantu abalemicabango yokuthi mina ngingabuya lalokhu, ngingayenza into enje, ngiyakwanisa ukunceda abantu abaningi. Mina ngiyakunceda ukuthi i-idea yakho ibe yi-profitable business, i-business ezakwenzisa imali, njalo wena ube lawe umuntu onceda abantu. So it's not about imali kuphela, ikuthi wena unceda abantu lawe ubuyenza imali i-business yakho ikhule.
Akusitshele ngamafutshane sibili nge-business yakho ukuthi wenza business ba.
Alright, i-business yami na i-startup Greenhouse Academy. So i-incubation hub and accelerator business. So i-incubation hub ukuthi sabe sile building enamatafula lama computer le internet. Kunabantu abalama business idea but basela ama resources. So thina sithi okay, nansi space, we le business idea yakho. Nansi laptop, nansi internet, nansi tafula. Hlala phansi sibonise ukuthi wena ufuna ukwenzani, sikuncedise from there. I-incubation process yona leyo. And then kune accelerator. Sithi wena mhlawumbe akuso muntu wonke olethuba lokuthi eqhubekele phambili ngemfundo yakhe. Sithi okay, wena ingqondo yebusiness ulayo, kodwa ukuthi wena ukwazi ukukompyutha properly kwi-market kumbe ukukhulisa i-business yakho, ubuya sikufundisa ama-business skills, ubuya sikufundisa i-financial literacy. Uma umuntu owazi i-business kumele ubeyazi i-value yemali, ubuya sikufundisa i-marketing, ubuya sikufundise i-business development. So yikho esikuyenzayo khona lokho.
Kuyini okufundileyo lapho kade ukhona? Usitshele lokuthi yiphi university ohambe khona njalo uthole ulwazi uzalusebenzisa ekhaya.
Alright, mina bengise Purdue University, bengikwi track abayiza ukuthi leadership in business. So bengibuye ngapha ukuthi ngizo improve ama skills wami ukuthi mangibuyele ekhaya abantu engisebenzisana labo ukuba ngcono kwami ukuba ngcono kwabo. So into engiyifunde kakhulu ngapha ukuthi ukubambana labantu yinto eqhakathekile uma ufuna ukuphumelela. Uma usebenza wedwa uyakwanisa ukuphumelela but ukuyabongela impact njengomuntu osebenza la omuva la ohamba labantu osebenzisana labantu. So ikhe ngifundileyo khona lokho. Ngafunda njalo lokuthi kumele ukuthi sikhangele inkinga eduzane lathi. Inkinga lezo ama solution thina silawo. So mina into engiyifundileyo ukuthi abantu bonke engihlangane labo ngapha, kuze ngihlangane labantu akade be interested kakhulu ngebusiness yami, kakhulu ukuthi ngithole lo muntu othe you know what, ngicela ukuthi ngi-offer mina ukwenzela the whole rebranding of your business, because ngiyabona ukuthi uyakwanisa ukuhamba khatshana. Into eyithande kakhulu ukuthi mina ngihamba labantu. So into engiyifundileyo ukuthi sibe lama networking sessions uma ngifika ekhaya. Singakhangela ama qualifications ukuthi wena ugcine ngoform bani, ule degree iphi. Sifuna osoma business kuphela, singakakhangela ukuthi wena ugcine ngograde bani.
Yes, sibe sibona ukuthi nxa usufunde sokunje sibuyele ekhaya abanye bathi uphindile sifunde kakhulu, so kube nzima ukuthi usebenzele abantu, pho uzayenzani?
Mina ngiyibona engathi ngingumkhokheli wabantu, but ukukhokhela kwami angikhokheli ngiphambili, ngingumkhokheli okhokhela esemuva. Why? Uma ngisemuva kungincedisa kahle ukuthi ngibone abantu abaphambi kwami ukuthi ngubani owileyo, ngigijime ngemdobha sibone ukuthi into emuyisileyo ingaphi, njalo uma sengimdobhile ngimsukumisa njani aqhubekele phambili ehambe. So mina i-belief yami ukuthi ngikhokhele kahle kwi-space lesengiso ukusebenzisana labantu lokutraina abantu, ngihamba phambili unyakwanisa ukulibala ukuthi kulabantu abasemva kwami. So mina ngingu-leader o-leader from emuva.
Unkosazana Phindile Khosa, ukuhlelo lweMandela Washington Young African Leaders Fellowship. Sixoxela eseWashington DC. Abajabuka eZimbabwe abahlala kwele Bhilitane bakhuthaza abantwana besikolo ukuba bengathathi izidakamizwa ukwenzela ukuthi bezithuthukise. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zakulindawo ezisithupha ehlala eBrithani lase-Ireland zabona kufanele ukuthi zithuthukise izikole zafunda kuzo ezelupane cluster schools, njalo benze inhlelo zokufundisa abantwana balezi zikolo ngempilo. Uhlelo lolu luqhutshwa ngokuqoqa imidlalo yenguqu eyebhola lokuqaga lokunye. Kusanda kuba le midlalo le elupanda elupane. Umnumzana Francis Nkomazana ohlale eBhilithane ngomunye walaba abayisithupha baqala lolu hlelo.
Indawo yakithi le ayilayo into yokuzilibazisa. Abantwana abaningi bacina sebenatha onjengu, abanye becine sebebhema izidakamizwa, abanye beqeda grade 7 kudala sebezithwele. Kodwa sasesisithi thina asihlanganiseni abantu labo ukwenzela ukuthi bebe le nto ebalibazisayo.
Umbalisi uMadawa walihlo primary school uthi uhlelo lolu soluncede abantwana kakhulu.
Siyafundisa abantwana ukuthi bengangeni ezintweni ezinjengama-drugs. Esigabeni lesi kugcwele kakhulu intshenku, but because of such tournaments abantwana ba-educatewa ngama-dangers entshenku, ngama-dangers e-early pregnancy. And kuyancedisa lokuthi abantwana bekhuthalele ukuhamba esikolo from primary transition to secondary, it has improved through our tournaments like this.
Unkosi azithuthuzile sibanda olwela amalungelo abantwana njalo senza le counseling kulindawo ubuka imidlalo le.
Tournament le silethe inqubekela phambili enkulu kwabatsha lesigabeni jikelele lokho yaqala eminyaka emithathu yedlule. Lokho kwenza besele isikhathi sokunatha lokubhema okudakayo okunjengembanje letototo. Sokulomehluko omkhulu njalo kumankazana azithwala esesemancane. Lonyaka nginanzele sokulokuhlonipha lokuziphatha kuhle kakhulu kwalabo abasakhulayo okuyinto enhle elethwa yile imidlalo.
Osakhulayo Mayibongo Ndlovu uthi imidlalo le lemfundiso ayitholayo yamnceda ekuziphatheni kwakhe.
Ngibala nje ngithipha isizungu ngisuta abantwana bangaziendawo zamadlakonke ukuthi
izakhamizi zalindawo zelupanda ziyabonga ngokwenziwa ngabantu laba. Umnumzana Mthandazo Gumbo uthi isigaba lesi sesibambene omangalisayo.
Into leyi iyabambanisa izakhamuzi labantwana. Usually kuma-communities kule gap between izakhamuzi labantwana. Izakhamuzi ziyabe zidonsa zisiyale, abantwana bedonse besiyale. So singayenza amagemu izakhamuzi ziyasondelelana labantwana zibe kwazi indingeko zabantwana lokuthi abantwana bafunayo.
Umeli weluphane istedala lephalamende umnumzana Mbongeni Dube ubonga abaqoqa lolu hlelo ngentuthuko abayibise esigabeni.
Abantu abafuna ukubona iwadi yabo iphumelela kumathalensi siyazi ukuthi izidakamizwa ziyenza ukuthi umntwana akhohlwe ngekhanda lakhe angabi kwazi ukuthi wenza njani. But nxa umntwana etholakala esenza ezemidlalo ulento oyenzayo empilweni yakhe ezamenza ukuthi ithalente lakhe liphumelele kumbe uba nguye kwakhe kuphumelele ngoba wayengela sikhathi sokuthi nxa echayisa lapho mbuchayisa isikolo mbuchayisa ngapi aye kwezweni ezizidakamizwa.
Abantwana bezikolo abathola ulwazi ngedakamizwa ngabechaya mathole elihlo Masungumala Khombo phuma kanye lesiphophoma. Ngimele Studio 7 elupanda elupane ikameramen Ezra Jesus Banda.
Sangangena kusigaba esilandelayo sike sibukhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafutshane. Iqhubekela phambili impi kwele Ukraine, ibutho lakulelo lizwe lizama ukuthatha isabelo seDonetsk lizahluthunwa ngele Russia. Abakumanyano we-ECOWAS bathi bahlolisisa okwenziwe libutho kwele Niger bathi balakho ukungenela kulolu daba. Kusigaba sezimpilakahle namhla sihlolisisa umkhuhlane wokuthilana amathumbu obizwa ngesilungu ngokuthi yihernia, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi abalesimo lesi esivame ukuvela enkabeni yomntwana evuvukayo icine iphuma ubomvu. Kwesinye isikhathi umntwana uhanjiswa esibhedlela lapho ahlinzwa khona ngodokotela abalolwazi ngesimo lesi. Unkosikazi Siphilisiwe Nyathi ulomzukulu wakhe owalatshwa umkhuhlane lo.
Umzukulu wami wayele lawo umkhuhlane wona lo. Swa operate use right kathi swasila yaphila.
Odokotela bathi kumele abantwana behlolwe sonke isikhathi ukwenzela ukuba belatshwe umkhuhlane lo. Ingcwethi kwezempilakahle udokotela wedwa Ndebele uchasisa kabanzi ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane we-hernia umkhuhlane i-hernia iyenzakala endaweni ezijiyeneyo, iyakwanisa ukuyenzakala esibhonweni, ikwanisa ukuyenzakala lapha enqulwini kumbeni esenta yephakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So i-hernia kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo. Umntwana nxa esamncane siyamelela athi angakhula nxa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala.
Udokotela Ndebele uthi ulakho njalo ukuhlasela abantu abadala.
Kodwa i-hernia eba khona kwezinye indawo njengaphakathi laphakathi kwesisu lalapha enqulwini ifanele ukuthi ivalwe masinyane ngoba amathumbu angakhanywa avalelwe phandle kuyabe sekuvaleka amathumbu wonke kube sekusiba yi-emergency umntwana uyabe se-need operation. So lezo kufanele zivalwe zingabonakala i-hernia. So kungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe nxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa ukuthi kube le-hernia. Especially abantu nabakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiwe leyana ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe nge-operation.
Usikhwica mfundo solayo ngwenya laye uyagcizelela ngalomkhuhlane.
Nxa ihernia le ingazange yalungiswa kuyukuthi amathumbu sengenile abanjwa ke kuleso sikhala kuyawonakala kube lengozi umuntu aswele imphefumulo wakhe ngenxa yokuthi amathumbu asebanjiwe. Ithumbu yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni kahle yomuntu. Ihernia ke ngumkhuhlane wokuthi inyama kumbe amajwabu omuntu asuka abelusi kuyokuthi izitho ezinjengokuthi amathumbu zibe sezingane ziyaphuma ziyavela kodwa zingaphansi kwesikhumba. Yikho kuthiwa ihernia ke umuntu uyabe engani uyavuvuka kwesinye isikhathi engafithizela kubuyele phakathi ngoba kuyabe kungamathumbu.
Umkhuhlane lo uhlasela ikakhulu abantwana abangabafana. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ithi ihernia iyingozi uma umuntu enyekela ukwelatshwa masinya ngoba ubomvu bulakho ukuphazamisa ukugaywa kokudla emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namhlanje usuku lokunanza imisebenzi yabalondoloza ezemvelo ama-Game Rangers olok World Rangers Day. Usuku lolu lunanzwa ngesikhathi kulabanye babo ababulawa ngamadinga impondo zendlovu kumbe ezikabhejane, inkakha lokunye okungekho emthethweni. Kubika uNokutaba Dlamini.
Bayakhala abantu laba abathi kwesinye isikhathi babhekana lenkafula kufa ethwalwa ngabadubula kumbe abathiya inyamazana zendle okungekho emthethweni. Omunye wabakhalayo ngumnumzana Amos Gwema osebenza kuhlangothi lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority.
Most of them, they will die after retirement because of stress.
Inengi lethu liyafa ngemva kokushiya umsebenzi ngesizathu sokuthi bayabe bephazamisekile ngokuswela izinto ezidingakalayo empilweni yomuntu okufana lezindlu, ukukhokhela abantwana ezikolweni lokudla. Ngakho sikhalaza kuhulumende lenhlanganiso ezinye ukuthi zikhangelisise impilo yebutho leli.
Unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu odabuka eMabale uthi wakhetha ukwenza lomsebenzi ngomnyaka ka-2015 ngemva kokubulawa kweganyana esigabeni sakhe. Uthi induna yalumango uNelukhoba yabiza umhlangano wokumanyana labezimparks le-Painted Dog Conservation. Kwaphunywa ijumo kukhitshwa imijibila eyayisiqede inyamazana eziningi emngceleni weWange National Park.
So ekuhambeni lapha yebo kubuhlungu ngoba iganga lethu leli njengoba lisazi lilendlovu. Kwesi sikhathi liyagijima sibili, omunye azale imali libalekela indlovu.
Umnumzana Fanuel Ncube odabuka emangweni weDobota uthi wakhetha ukwelusa inyamazana zendle ngemva kokunanzelela izinga ezibulawa ngalo.
Laba abanye abathiyayo abalezingodo eziyabe zikhitshiwe sekulenzondano phakathi lathi esisebenzayo bangaluzwisiyo uhlelo ngoba sebesipromisa ukuthi bengasitshaya nxa bethole iy'ngoda zabo zikhitshiwe.
Umnumzana Roni Sibanda usomlomo wenhlanganiso ye-Painted Dog Conservation uthi unzima lumsebenzi.
Okokuqala sikhuluma ngomuntu ongena egangeni okulenyamazana eziyingozi ehamba ngenyawo ehamba elandela lapho kunjani okulamahwaya. Zona inyamazana ngokwazo ziyingozi kiwo, izilwane indlovu, abanye bayafakele besemsebenzini.
Usibanda uthi kusukela eminyakeni embalwa edluleyo sebethungathe bathola imijibila edlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu okuyikho osekusindise inyamazana zendle eziningi ezifana lamaganyana. Abenhlanganiso yeReward babika ukuba kumnyaka ophelileyo kwafa abalikhulu lengxenye 150 abane babo bengabeZimbabwe. Bengeze njalo ukuba kusukela ngomnyaka ka-2006 sekufe abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1600 emhlabeni wonke jikelele ikakhulu kwele Congo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Womanje sike sizukuthi abalaleli beStudio 7 bathini enkundleni zethu ezijeneyo kuFacebook, kuTwitter, kuInstagram lezinye. Yes, aqala ngodaba-ke olwama-computers la anikwe izikolo kulangale-ke enkayi anikwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Sizokuthi abantu bathini-ke ngakhonokho. U-Ernest Sebata uthi well, uzamile-ke umongameli ukuthi anike abantu laba ama-computers kodwa sibone ngazani ukhankasela kuphi ukhetho sefuna ukuthi avotelwe. Kuzobuya-ke uPaul Arnold Imathelela Nyoni uthi hhayi ulungile kakhulu umongameli uthi akwenze khonokho, kodwa sizamkhumbula ngakho ngoba ezokuvotela lapha sibona ngazani siyavotela abanye. Kuzobuya uLunga Senzeni uthi ye, siyabona ukuthi kambe sokwesikhathi sokhetho, kodwa-ke siyakhumbula ama-computers akudala lana abiswa ngwaye ngumongameli uRobert Mugabe, asikwazi lokuthi aya ngaphi khona ngale wange. Lokho siwadinga nje, kumbe sebenza imbiza ngawo, kumbe bayenza-ke amahopani, kumbe into ezinjalo. Siyakuzwa khona lapho isenzeni. Khona Impala Book uyakhuluma lapho uthi abathatha ama-computers bethule abantu kodwa bayefaka u-X uxa wabo ngesikhathi sokhetho ngendlela elungileyo. Singazithi indlela leyo-ke khona ujoyipiyankhona. Prudence Moyo, ya kunjalo, siyakubona okwenzakalayo kathesi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho, abantu abaningi bathenjiswa izulu lomhlaba, kodwa-ke kuzayenzakala kumbe hathi asikwazi sonke lapha ngoba kuyakhankaswa phela. Kuzobuya-ke uNdlela Dube ubhale nje ibala lesilungwini nje uphonga ukuthi finish, phela ufinish lapha ngesilungu usho ukuthi do, so abaningi bakuhleke bazi bathi tata khona ngani. Kuzobuya-ke uBheki Chabalala uthi kodwa-ke nkosi yami akula lo gesi khula ngale-ke enkayi, pho amakhompyutha la asebenza njani, kanye-ke singasikhangela lo mlilo unalowo esola. Hhayi-ke siyalizwa khonapho-ke liyaphosa okuningi, siyabonga kakhulu engadini lokusasa. Abalaleli bethu beStudio 7 kulakho la ukuthi ungene kuhlelo phosela kunombolo ethi +1 202 465 0318. Singake hlukanisi ke sikhangele okunye okade khona namhlanje, kodwa singakafiki lapho sike sibone eze live talk kuphela. Namhlanje ku-live talk siyakwazi ukuthi sixoxa ngemikhankaso yokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ngcwabakazi. Ye, sibone ke khonokho-ke ubekukhokhela. Ibandla le-MDCT lithi kuzasetshenziswa idola leMelika lingavotelwa nguZulu kukhetho olukhulu oluzayo. Unkosazana Phindile Gosha wokuhlelo lweMandela Washington Young African Leaders Fellowship uthi ufunde okuningi kakhulu kwele Melika ozanceda abantu kwele Zimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKipps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.